Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 9 Ngcobakazi 2022 ngu Pastor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo phela abasukuma bekhathe izikhali, ngakho ke iwelfare yabo nezimbuli zabo iqhakatheke kakhulu. Nxa sisibiyazi ngokwakha isizwe ngokuthi gcina siyisizwe esilokuthula.
Uzulu weZimbabwe umanyene kunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wabezomvikela ele Defense Forces Day.
Ekukhwezeni kwezinto kufanele sithinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela. Kuphinda kube khona nobugebengu babo somabhizinisi.
Iningi likhala ngokuthi kulabanye osomabhizinisi abalokhe bekhuphula intengo yempahla ezitolo nanxa eyamafutha epetulo isehla. Izizalwane zeKenya zivotile namhlanje kukhetho lokudinga umongameli, njalo ingcwethi zithi osomabhizimusi uMnumzana Raila Odinga kanye lomnumzana William Ruto obengumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uya kunanzelela ukubana kumele akhwezele amabutho iholo njalo athuthukise impilo yawo kanye lezinye zonke izisebenzi zakhe. Ekhuluma emkhosini wokunanza ilanga labezomvikela ele Defense Forces Day eNational Sports Stadium eHarare namhlanje, uMnangagwa uthe abebutho eZimbabwe badlala indima enkulu ekuvikeleni ilizwe ezintweni zalo. Ezitheni zalo. Ngokunjalo uthe kuqakathekile ukubana uhulumende awanakekele ngeholo eliphezulu njalo awakhele lezindlu zokuhlala. Umnangagwa ukhuthaze njalo uZulu weZimbabwe jikelele ukuthi ahlalisane ngokuthula njalo achiyane lodlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngakolunye uhlangothi umkhokheli webandla eliphikisayo ele coalition Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Jamisa laye wethule imbiko incuma abebutho njalo ewabuka ngokuvikela ilizwe. UJamisa uthe engangena embusweni uza kwezela abakubutho iholo njalo athuthukise impilo yabantu jikelele. Uphinde wathembise abebutho ukubana uzasebenza lawo kuhle nxa engaba ngumongameli welizwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele lunga lezano PF umnumzana Mabutho Moyo. Waqala ngokumbuza ukuba uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Hayi, ngamazwi aqhakathekileyo, ngamazwi akhayo sibili, ngoba siyananzelela ukuthi uMnangagwa ngumongameli olalelayo ma kuthe kwaba lesikhalazo. Bakhalazile abantu abaningi kusizwe service kuqala ngawo amabutho asethenzisa ukuthi hayi iwelfare yabo izabe ikhangelwe bethole okunganeno, ngoba yibo abantu abathakathekileyo nxakukhangela izinto eziphathelane nendaba zedefense yelizwe, i-peace elizweni. Yibo abantu bokuqala abayimaintenayo i-peace, yibo abantu bokuqala esibananzelela kakhulu ukuthi uma kuthe kwaba lempi kuthi iZimbabwe ihlaselwe, yibo phela abasukuma bekhathe izikhali. Ngakho ke iwelfare yabo nezimbuli zabo iqhakatheke kakhulu. Nxa sisibiyazi ngokwakha isizwe ngokuthi gcina siyisizwe esilokuthula.
Amazwi kababa uMnangagwa ukuthi uZulu weZimbabwe kumele alondoloze ukuthula phambilini kokhetho aqhakatheke umnganani.
Sonke siyakwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilizwe elilokuthula nasikhangele nje esabelweni se-Afrika. Ngakho-ke kungukuthi ngesikhathi sikhangele ezokhetho kuba labantu abathaba kakhulu uthole sele announce ama results ngeku officially abantu bethabele phezulu lezigcwala ezidaradeni becine bedestroya lama buildings okuthisa imota zabantu esakubona kwenzakale eHarare ngemva kokubana uNelson Tramisa lebandla lakhe bethe bona hhayi ama results wawo wazibona bawinile kodwa ukhona umuntu osefuna ukubachila konke kokhana akulunganga yikho okungamele sithi hhayi abantu bazofunda ukulinda lama institutions aphiwe amandla aphiwe lokokwenza ukuthi yibo ababantu bezokhethwa kuphecelezwe izec yibo abantu okumele be-announce ama-results ama-elections hathi izanu p f hathi i-triple c hathi loba yiliphi ibandla lombangazwe so amazwi lamongameli ngamazwi a-inspire yilokho okwenzakala ngaphambilini ukuthi hhayi bakithi sabona abantu beqhilwa beqanjelwa amanga kwaze kwaswelakala impilo zabantu kubulawana Harare, konke kunokuyana kufunakali. Ngakho ke abantu abalandele umthetho nezinqumo zonke ezadeswayo uhulumeni.
Bakhona abanye abathi amasotsha kabasawathembi ngemva kwesehlakalo isokhetho olwedluleyo lapha esabona amasotsha edubula khona ebulala abantu. Ngakho bakhona abanye abathi nxa kuyikuthi kulodlakela olungaba khona besabela ukuthi lungavela emasotsheni ungathini ngalokho
yaphuma imokhante commission kwakhulunywa abantu bafakaza akula muntu wabulawa ngamasotha kulezi gangi ezazidubula yikho kwakhulunywa nangendaba ye-engile yombhobho ukuthi uhlambu lwangena njani emuntwini amasotha angena esitaladeni ezokhisa abantu bebethusela kodwa ngenxa yokuthi kulabantu ababenenjongo ababevele belayo kwenzakala lokho okwenzakalayo amasotha ezimbabwe adalela ukubulala abantu bezimbabwe amasotha ezimbabwe adalele ukuprotekta abantu bezimbabwe
ubaba uTshamisa yena uthi wethule owakhe umbiko ebonga amabutho esithi hayi bayawahlonipha njalo bayawaqakathekisa njengebandla le-triple c njalo uthi ibenganqoba bangene embusweni labo bazathuthukisa impilo yamabutho wonke kanye lozulu nje weZimbabwe ungathini ngalawo manje
bekukhangelele lokuthi ngemva kokubana uba uMnangagwa sekhulumile naye uzaba lokokuthi uDahalo uTshamisa ngoba kumele naye atsho something because ngezepolitiki phela lezi izithembiso vele azipheli naye uzibone kuqakatheke ukuthi atsho lokho akuthileyo ngamazwi akhe asomazwani kodwa ngamazwi amahle nayevela kuloba nguphi umuntu weZimbabwe
lo ke umnumzana Mabutho Moyo owebandla lezanu PF obekhuluma ecingweni lontungamili inkomo weStudio 7. Untungamili uphinde waxoxa njalo lomsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Into yokuqala ikuthi izisebenzi zonke ezeZimbabwe ngithole namasotsha namapolisa akahoti lutho kuliqiniso ukuthi bayalamba yikho ke dinasithi amasotsha lamasingu 7 kabahole iholo eliyakwenza ukuthi imusic yabo zize zisuke ngalokho sithi thina njenge-CCC amabutho ngawesizwe amabutho kawashiwo amabandla wemaphathi ngalokho afanta enze umsebenzi wawo ngobunono esingathi ngesikhiwa professionally ngalokho thina e-CCC singake sakhomenta kaningi ngalokho okuthiwo ngubaba uMnangagwa upresident we-ZANU PF nopresident welizwe ngoba sengumuntu okhampenayo sefuna ukuthi amapolisa namabutho nama-civil servants adle ithemba ngoba ngithe le minyaka ephelileyo engena wapromisa abantu ukuthi bazahola iholo elilobubelo akula wapromisa abantu imisebenzi 2000 akula yikho-ke ngalokho ubaba uMnangagwa engadlali lamasotsha ngenxa yokuthi imali leyo galayo uzakwenza amasotha abe nethemba bamfake esikhundleni ngoba bathembisa uludi lwenyosi phambilini babone yize konke lokhu kuzadala i-unrest njengomuntu omdala katshela amasotsha ukuthi yena wehlulekile iminyaka eyongenileyo 4.5 le kakula lutho olubambekayo engakhampeni namanga thina abe CCC athi campaign ifuna ukuthi abantu bakwazi ukuthi ndasizibena within 100 days amashota amapolice amasevisi 7 abantu jikelele iholo labo liyabetheli ngcono lalokhu ukuhola imali yezigcini.
Uthi njalo ubaba uMnangagwa abantu kumele baziphathe ngokuthula njengoba kulungiselelwa nje ukhetho. Kodwa kukhetho olwedluleyo sibone kusiba lodlakela oluvela emasotsheni lapho adubule khona abulala abantu. Njengoba sisiya kukhetho, ibandla lenu liyawathemba inamasotsha mpela amabutho ukuthi azaziphatha lawo ngokuthula kusoze kube lalokho esikubone kukhetho olwedluleyo?
Inyoni ilomkhalelo yalo. uMnangagwa sephongu khuluma nsuku zonke isithi akube lokuthula. Yena utshela abantu ukuthi kube lokuthula phakathi kwabantu ebusuku, kukhanya ngani utshela abantu kube nodlame. Asisamthembi ngoba sithethe ama-by-elections nama-elections adlulileyo. Amasotsha abulala abantu eHarare mhla ka 1st August babethunywe ngubani njengoba naye evele ngaso president. Sibona njalo ngezikhathi zama-by-elections ngapha eThunguza eManyane abantu bathwele nzima. Konke lokhu kutshengisa ukuthi uMnangagwa kaphumi iqiniso.
Mnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli se-CCC. Imusekhuluma lapho lo ntungamile inkomo we Studio 7 ekoBulawayo. Iningi labantu baseZimbabwe bakhala ngokuthi kulabanye osomabhizimusi abalokhe bekhuphula intengo yempahla lokudla ezitolo lanxa eyamafutha ezimota isehla. Njalo lohulumende esithi abakwenzayo akukho emthethweni. Ukuze sicubungule lelo daba sithandakele emhlanga we Studio 7 uxoxele umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe lezombusazwe.
Kunjalo nje ngoba even noma ubuka ngokwesimo sala eSouth Africa izinto zikhwele kakhulu kodwa ke isizathu uzwe kuthiwe ipetroli even nabagibeli imali abazikhokhayo emabhasini emathekisini ezitimeleni ikhwele kakhulu kodwa ke uthola ukuthi nxa ngabe kuwukuthi amafutha intengo yawo isehla asikuboni okonke nje kuhambisana nentengo okutshengisela ukuthi ngeyinye indlela nxa ucwaninga lezi zinto ziphinde uma ifika lapha indlela eyiphathwa ngayo ingabisafana ngoba ekukhwezeni kwezinto kufanele siphinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela kuphinda kube khona nobugebengu babo somabusiness ngoba inkohlakalo ayenzeki kuhulumende kuphela kodwa inkohlakalo ikhona nakubo somabusiness. Athathe nje isibonelo esinye futhi singasebenzisa kuze kube nodlakela olwaba khona eZimbabwe ngaloya nyaka ngicaba ngo-2018 lwathi uma lwenzeka 2018 no 2019 lapho nje kulwathi uma lwenzeka wathola ukuthi eyitolo kwase kuthiwa vele impuphu ayisekho kodwa abantu bathi uma bengena ngaphakathi eyitolo ezinkulu o food for less obani bani laba wathola ukuthi impuphu yayikhona ibekiwe ngale engemuva ngoba into okwakulindiwe ngayo ukuthi ukuncithiswa kwayo into kumarket kube sokusiba indlela yokuthi kukhweze iprice. Lobuyana ububona futhi ukuthi kuyibugebengu obenziwa ngosomabhizinisi ezweni ke elifana neZimbabwe lapho izwe lingasalawuleki sekukwampunzi idlemini izinto ezifana nalezi asoze ibe khona indlela yokuthi izini noma yona uhulumende kubona lokhu kwenzeka angenele azame ukunqanda ngoba uhulumeni nguye kasekho esimeni saseZimbabwe nguye kasekho ubugebengu bukahulumeni ungenele ezinkampanini zangasese i-government ke ayizukuzilawula kinkampani zangasese noma ingafaka into engumthetho thizeni banakho ukuthi lo mthetho bawenze ungasebenzi babe nendlela zokugwema ukusebenza kwawo ngoba vele inkohlakalo yokuqala iye yagxila kakhulu kuhulumeni obusayo uma ke ususiza phansi kubosomabhizinisi ubusuthola ukuthi izinto azizwe ukwenzeka
lo ke umnumzana Senzo Nkomo ingcwethe ecubungula ezomnotho welizwe kanye lezombusazwe limuzwa ixoxa lapho icingweni losandekile emhlanga kwestudio 7. Isizalwane zakwele Kenya zivotile namhlanje ukhetho lokudinga umongameli njalo ingcwethi ezicubungula ezokhetho zithi usomabhizimusi umnumzana Raila Odinga kanye lomnumzana William Ruto obe ngumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili kodwa umunye lomunye engehluleka ukuthola amavoti edlula amashumi amahlanu ekhulwini i-50% ukhetho lolu lungavama luphindwe njalo nge-run-up. Ezinye izizalwane zakwele Kenya ezihlala emazweni aphetsheya zibikwa zenelisele ukuvota. Ukuze sizwe okuningi ukwenzakala kwele Kenya, usandikile emhlanga weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esesihlala kwamanye amazwe.
Kwezinye indawo ama-polling station akhanya avule ekuseni sibili ngo-6 ngoba even one of the deputy presidential candidates uvote ngo-6 ekuseni the current deputy president ongomunye oncintisa isikhundla sokuba ngumongameli layo uvote ekuseni kakhulu kukhanya hayi abantu bazimisela ukuvota lanqa nje kusiba le ndawo lapha ngani kuba lo hlupho ekuthini i-electoral and boundaries commission kulezinye indawo lapha abaphazamise khona as a result iMombasa county I think le Kakamega bagcine bemisa ukhetho lwabo governor bazavotela ezinye izikhundla ngaphandle kokhetho lwabo governor ngoba kube lo hlupho kuma election materials and then sengisizwa ngani kuthiwa kule 2 of ama parliamentary races lawo amisiweyo ngoba bekuthunyezwe ama polling materials angaqondanga kodwa hayi ngaphandle kwalokho khani ukhetho luqhubeka kuhle
ngokubona kwakho njengomuntu ohlala khona ngapho kwele Kenya ungathi izindala zombili yini umnumzana Odinga lomnumzana Ruto kumbe hayi bakhona labanye laba abasondeza eduze libona abantu bethakazelela bani kakhulu
ke eqinisweni nxa uthi ananzelela abancintisa ukuba ngumongameli bane kodwa eqinisweni lolukhetho nje luzaba phakathi kuka former prime minister Raila Odinga lo current deputy president William Ruto yikho nje sibona ngani umncintiswano ulapho nxa thina sibuka siseceleni indlela abantu ababathakazelele ngayo besiyavota bobabili endaweni zabo ezihlukileyo hayi kukhanya ngani yikho lapho kungujiki lobhanqa khona sazo ukuthi induku loxaxa kuyawela ngapi
ungathini ngendlela inhlelo zokhetho eziqhutshwa ngayo khona ngapho kwele Kenya siyasibone kwele Zimbabwe amabandla aphikisayo ekhonono esithi aphiwa amathuba afanayo lebandla elibusayo khona ngapho ke kunjani njalo kulodlakela yini
ye nxa uthi uyaqhathanisa le ndlela thina esijayele ukuba lokhetho ngayo kwelakithi hayi kwehlukile kakhulu into enhle lapha eKenya ikuthi ikakhulu ekusakazeni kule nhlanganiso eziningi ezisakazayo and zona bengibona ngani ziyazama sibili ukuthi inhlangothi zombili ikakhulu laba ba SCT babahamba phambili bathole isikhathi esilinganayo. Kodwa nje ungathi uyananzelela bobabili nje bebeloke besiba le lama complaint kumbe insolo abazilethayo, and kubangwa ukuthi ngoba amaphathi womabili ayiwona ncintisayo lonyaka ngamaphathi akade engekho before lapha eKenya basebenzisa ama coalition parties, so zathola ukuthi bandle libusa iJubilee ngalila candidate kukhetho this time, kodwa liku-coalition elodinga phakathi. And then u-current deputy president uRuto wavule yakhe iparty okuthiwa UDA, la waqoqa amanye ama-parties aba yiKenya Kwanza, yi-coalition party engani yancintisa. So bobabili ke bebesiba le nsolo ayikakhulu ngendlela i-Independent Electoral and Boundaries Commissions esebenza ngayo. Kuye kwaliwa for example kubanga ukuthi is there going to be an electronic register kumbe a printed register kuma polling stations, kulo kudonselwana ngakhona lokho even namhlanje into engani yahlupha. And then khonoko nje ukuthi IEBC iphazamise ukhetho endaweni eziningi ngokungahambisi equipment epheleleyo kumbe ama electoral materials aqondileyo. Okungafani lakithi ukuthi bekungela candidate evinjiweyo ukuthi engakhampeni lapha, bobabili bebesabalala ilizwe lonke akulandawo abangayithintanga, bobabili besamukelwa ngabantu.
Lo ke mnumzana Mandla Nkomo isizalane seZimbabwe esesihlala kwele Kenya. Limuzwe ixoxa lapho lo Sithandekile Mhlanga owe Studio 7 eseNairobi khona ngale ngaseKenya. Udaba lokuthi amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika ayala ukweyamela icele empini yele-Russia lele-Ukraine, lokhu kuludaba egudwini. Osokwenze unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Antony Blinken ethekelele amazwe amathathu angezansi izwekazi le-Afrika abalisa i-South Africa, Congo le-Rwanda. Ngenjongo yokukhulumisana lamazwe awezwekazi leli ukuthi asekele umbono wamazwe athuthukileyo angentshonalanga ukusola ele Russia ngokuhlasela eliwenze kwele Ukraine. Emhlanganeni lo munye wakhe wele South Africa uNaledi Panda izolo, uPanda ubikwa esole ele Melika lamanye amazwe angentshonalanga ngokukhangela ngelihlo eleyamele icele lele Ukraine engakhangeli elinye icele. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gandhi we Studio 7 uxoxa lo mnumzana Zenzo Nkomo incwadi ecubungula ezombusazwe.
IRussia njengezwe elikhulu nozikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni, siyibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukusho ukuthi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasebenzisi. Mhlawumbe okungenza ukuthi iAmerica ingafinyeleli ukuthi iqhubeke inikeza Ukraine lolo sizo, ngoba phela okunye lezi izinto azihambi nje zizodwa, ziyawulimaza nomnotho wasekhaya. Izinto lezi abanye akade bengayihlelanga ukuthi zizokwenzeka nakumabhajethi emazwe abo. So ukutshengisela ukuthi-ke ngendlela esibona ngayo lokho kungahamba kumsiza uPutin ukuthi i-Ukraine ma ingasalitholi usizo olwanele emazweni asentshonalanga, kungasiza kakhulu uPutin. Kodwa okwamanje uPutin ubeseselakho ukwesekwa okukhulu ngaphakathi. Siyabona ke futhi ukuthi useqala nokuvula eminye iminyango ekade inganakekile kakhulu emnothweni wabo waseRussia. Uminista wabo uhambela nje amazwe athile la e-Afrika uzoqinisa ukuxhumana nayo iRussia ukuze ithole ezinye indawo la engakwazi ukuthi ithengise khona izinto zayo ekhiqizayo lapha ukuze ikwazi ukumelana nama sanctions la esibhekane nawo. Kodwa okwamanje uPutin singasho sithi i-support ngaphakathi ubesesenayo ezweni lakhe, kodwa ke asikwazi ke ukuthi singathi izoqhubeka okwesikhathi singakanani.
Umnumzana Zenzo Nkomo ingcithi ecubumula ezombusazwe ngizokhuluma lapho le Studio 7 ese South Africa. Live talk lamhlanje uhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngelanga le Defense Forces Day elinanzwe namhlanje ukuthi lichoni kibo. Abanye osomabhizimusi besifazana abaseZimbabwe bathi ngalezi nsuku sokusiba ngcono ukusebenzela emaphandleni kulasemadolobheni. Bethi ngaphambilini kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 bebehamba besiya emazweni ukuyathenga impahla lokuthengisa ekhaya. Besiya emazweni afana labomakhelwane kwele-South Africa, Botswana, kubo-Dubai lamanye amazwe. Kodwa ngesikhathi se-COVID konke lokhu kwahle kwaphambaniseka, ngakho-ke sebaqalisa ukudingisisa ukuthi bengaziphilisa ngandlela bani. Basebebona ukubana ukuzilimela ukudla emaphandleni lokufuya yikho okungabanceda. Sibelethuba lokuxoxa lomunye wabosomabhizimusi abebephila ngokuthenga bethengisa kwamanye amazwe owazibona esiswele okokuzinakekela nge-COVID. Nkosazana Duduzile Nkomazana uhlala koBulawayo kodwa sowasungula inhlelo zokuzinakekela emaphandleni.
Ngidabuka eLupane, seLupanda. Ngizalelwe khona ngakhulela khona. Ngize ngabuya koBulawayo since ze-college uzofunda eBulawayo Polytechnic.
Uthe uqeda e-college wawuthola umsebenzi na?
Ngithe loba ngifundile loba ule course eZimbabwe lapha, impilo yeZimbabwe nzima. Impilo yeZimbabwe ayichiphanga, ayifuna uqine. Ngoba umsebenzi ungazi ukuthi uthole kuba nzima. So kuyabe kumele la ubone ukuthi ungaphila njani, wabamba njani. Kuthe sokunjalo ke sembonto umsebenzi awutholakale ngazamazama lami ngaqala ukuwoda ngigijima siya kuboBotswana, ngisiya kubo-South Africa, Dubai, Zambia. Ngingena nje amazwe lamazwe ngizama lokhu lalokho, ngibamba lapha lalapha. Khona hhayi nxa kade ugijima ave kungayali, kuyaphuma okuphumayo, uyadobha. Ngidobhile sibile ngazama lokuthi ngidobhe ama-assets ami, ngithenge lokhu lalokho, ngazama lami ku-investor.
Ukuqhamuka kwe-COVID-19 kwaphambanisa abaningi, kungasahambeki eDubai, kubo-South Africa, laseBotswana, lakwamanye amazwe. Pho-ke bekuphile kanjani manje?
3 years back, ngesikhathi se-COVID, ngathola indawo emakhaya, hhayi kuseduze lapha nje amatopu. Ngafaka lami umuzi, bese ngendile ngithethwe, sengithethwe. Kodwa loba ngilo munye wami engiphila laye, ngilo mngani. Angizange ngihlale phansi ngezandla ukuthi ngikhangelele ukuthi yena benguye onipha lokhu lalokhu ukuthi ngidle esikhwameni sakhe. Hhayi, sesiyenzile sagebha umgodi, safaka ama-projects awehotshi, le nkukhu, le mbuzi. Imbuzi sisaqala ngezekhaya, sithe siqale sizandise ngezekhaya, singazandisa ngezekhaya sesitshintsha sesifaka ama-boa goats. Ihotshi, hhayi, ihotshi sesiqalile vele sesiphakathi, siphakathi laphakathi.
Emsebenzini onje lilakho ukuhlangana lenkinga. Nkinga bani elithe lahlangana lazo?
Silama challenges athile lapha lalapha. Into ekhathaza kakhulu kusuka iwe imali. Sithe sisaza umuntu esabambabamba lapha lalapha, imali besingayiseli, besingagcina imali. Besithenga ama-assets eyinye umuntu eyokudla. Manje kathe sokumele umuntu ayenze ama-projects ona lawa ukuthi wenza awakhulise akhule. Kusuka kube nzima ngoba imali yabongalayo. So kusithi nga u-government wezinye izikhathi uyazama ukuthi anike abantu imali zokuthi benze ama-projects. Esikhathini yathi uyazama ukucela uzobethi bafuna amaphepha, thina amaphepha ezindawo akalungi, sokho siphakathi silungisa. So ugcina sokunzima ukuthi uthole imali ngenxa yokuthi wabangakabili amaphepha endawo lapho khona. Kodwa ama-projects abe khona ebonakala emi. Kunje kathi sinzama ukungezelela izivaya zehotshi, kodwa kunzima. Ngilokho ngizama ntoto esinye ngifake, ntoto esinye ngifake. Umgodi silawo kodwa sehluleka ukuthi sithola amanzi sagebha inkotezi yabamabili sisehlule ukuthi siqoqala sehlule ukuthola amanzi owesibili sawathola kodwa amanzi angikhona amalutshwane so ucina kusifisele emuva ekulimeni sike sazama ukulima safaka odelele sasifathengisa silivengene emashopu khona pha kubo-Shoppes kubo-Pedis singenisa idelele sugar beans sike sabalazo sazingenisa.
Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lwamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.